So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
mbonakani abaningi sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona it's a dark day lilanga elimnyama.
Ibandla leMDC Alliance lisola leMDC ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kudale leSenate izolo lincedisana leZANU PF.
Tina njenge party besicebisile ukuthi ama senators avote amise ibhili leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe.
Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelele inguquko ngoba iwathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane seloke ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,327. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi 14,440. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,821. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 452,191. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose alikhulu 107,586. Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu ibandla leMDC ngokuvotela ukupasiswa kokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudale leSenate isolo libambisane lamalunga eZANU PF. Amalunga eMDC alichumi lanye avotela weZANU PF evuma ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Bonke abayivoteleyo libhili bangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kuthi abavote besala ukuyamukela balichumi njalo bagoqela yena umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Kalipani Pugeni labanye. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMonzora ubezama ukuvala abantu amehlo ngokwala ukwamukela libhili ngoba ubevele eselaye amanye amalunga ebandla lakhe ukuthi ayivotele encedisana leZANU PF. Abasola libhili bathi ipha uMongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Sixoxele ilunga leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lilanga elibi ngaphakathi kwaleli lizwe, lelilanga lizakhunjulwa okwesikhathi eside esilandelayo. Mbonakani abaningi sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona it's a dark day, lilanga elimnyama. Ekuthini isikhathi esiningi esikade lokhu sikuzamelela njengelizwe ukuthi asibeni lokubuswa okutshengisa ukuthi khona intando kaZulu, intando yabaningi yiyo efunakalayo, hatshi ukuthi khona siphinde sibuyele laphana esiyabe sithiwa khona sibuswa ngumuntu oyedwa. Lilanga elibi ngoba konke kukhombela ekuthini ngabantu abasebenzi abasebenzendlalela olwabo utshinda ukwenzela ukuthi lapho abahlezi khona bona kube comfortable. Akula lutho amaZimbabwean ayaluthola ngaphakathina kwe-amendment le edlule namhlanje naleyi enye yakhona esanda kwedlula. Konke kukhombela ekuthini kuphela sifuna ukubuthanisa amandla emntwini oyedwa. Akula sizathu esokuthi khona ojaji ikakhulu nxa kulo jaji omkhulu osetshengisa ukuthi selamalanga ngaphansi kwamaviki amabili ukuthi yena okusemthethweni owavotelwa ngeningi labantu baseZimbabwe kufuze ukuthi ngabe uya kuyaphumula. Bese kuthiwa khona ayisesengezelela iminyaka eminye ngu-5. Umnyaka lo mnyaka engezelelwa isevisi yakhe. So-ke ngamafitshane osokukhona ukuthi i-independence ye-judiciary kayisekho.
UMonzora ungomunye wabalichumi abavote besala ukwamukela libhili lanxa abanengi abebandla lakhe beyivotele. Ungathini ngalokho?
Uyabona undoda lwana okuthiwa nguMonzora lwana undoda ngundoda ongamthemba nxa kuyikuthi angikwazi ukuthi ngathi umuntu onjani. Akathembakalanga, ulembali yokungathembakalanga. Akusimangalisi abaningi, ngingazi maybe iZimbabwe ingabe imangala okwakhathesi. UMonzora uvele wafakwa laphana ukuthi egcwalisise enye into eyayivele ifunwa yizanu. Izanu yayikwazi ukuthi iMDC Alliance indlela yayini ngayo, ngabe asikhangelanga ukuthi khona kulento yabomama ezifi ku-constitution kakula lutho olunye olukhona olukhuluma ngokuthi omama bangaphakanyiswa njani. You see, yikufuna ukusivala amehlo, yikufuna ukuzitshaya umuntu ohlakaniphileyo obona ngani uZulu kaboni into eyenzakalayo. Ukuthi isivumelano sabo esasukisela mhlawumbe ku-judgment ye-Supreme Court, not even ye-Supreme Court, ingaqalisela civil court, chikachana khona lo-constitutional court ukuze ku-petition ye-presidential election. Isivumelwano esagcwalisiswa nge-Supreme Court judgment ngendlela eya-interpretwa ngayo. So uMonzora nje angabe ekhuluma engani ngumuntu ofuna ukuthena right kodwa yena abese thena left. Ujwayelekile nguye, yikho kuba kwakhe kwakhe. Asisela opposition eZimbabwe, sokuyisikhathi sokubana amaZimbabwe ezimele lapho akhona khona. Emanyane ebe lombono omunye ukuthi lokho kayisikho esikufunayo. Ambona ukuthi kusese ngokwamabandla, sesibazi ukuthi ngobani abafuna ukugijima lelizwe bethatha bonke okwelizwe, yonke inotho yelizwe bezibuthanisela betshontsha santando kungela muntu obakhuza because sebevuleli opposition yonke. So ke sokufuza ukuthi amaZimbabwe wonke emanyane ethi hayi lokho sokwanele.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland North. Ibandla leMDC lona lithi amalunga alo awesifazana yiwo avotele ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu encedisana lawezanu PF ngoba kukhona ukuqakathekisa izifiso zawo. Lanxa libhili imumethe inhlamvu ezengeza inani labesifazana ezikhundleni ezifana lephalamende lakumakhansili, ile minye njalo imigqa esolwa ngabanengi efana lodaba lokuthi umongameli welizwe usezazikhethela abahluleli bemithethwandaba bengavivinywanga nguzulu lokubengezelela isikhathi sokusebenza lanxa beyabe sebenelise iminyaka yokuyaphumula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Thina njengeparty besicebisile ukuthi amasenators avote amise ibhili leyi ukwenzela ukuthi ihluzisiswe sibone ukuthi iyahlanganisa na izidingo zethu zokuthi izidingo zethu ezimayelana lento zamajaji into zika running mate clause lalokhu okufunwa ngomama kodwa eqiniseni eqinisweni sekubuya ekuvoteni silibandla singathi asivumelani lo kumele khona kodwa omama phela kumele sinanzelele ukuthi bebengeke bavote ukuthi bazikhiphe eParliament. Siyananzelela ukuthi iconstitution yayithe indaba yokuthi omama babe ngu 60 kulowa house bangene njalo ku Senate bekumele kube into ephele ngokhetho luka 2018 kusiya ku 2023 bekungamelanga baphenduke. So njengoba omama bevota abaningi laba be MDCT bahlangane labanye omama beParliament ekutheni hatshi kungcono sivotele leli bill kwenzela ukuthi omama labo basale le representation eParliament.
Manje kulokuzwana yini phakathi kwalabo abavotele lomthetho lalabo abangawuvotela?
Into esinanzelela ukuthi bayenzile asila ke iqhubu esingasela selalo njengebandla ngoba i-democracy phela isho khona ukuthi abantu bangavumelana kube lempumelo ephumeleleyo. Iba yimpumelo okumele ihlonitshwe ngumuntu wonke ilandelwe ngumuntu wonke. So osokusele ukuthi sime sonke njengabantwana beZimbabwe silandele khonoko okuphumileyo ngoba yikho okuvunyelwane yilabo abasimeleleyo edale leParliament. Kodwa ukuqakathekileyo esizama ukucebisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo kumele umsebenzi wokuhluza amabhili lawa uqalisele kusakumakomiti ukwenzela ukuthi angahlanganiswa ngendlela le ibhili ebuye ihlangane ngayo. Izinto ezingakwanisa ukuthi sizivotele no sikwanise ukuthi sizivotele hatch lezo esizifunayo sikwanise ukuthi sizivotele ngoba zehlukene. Umsebenzi webheli le uqale kudala emuva ngale namhlanje sokufika kuvoti nje bese kuqediswa ngakho kubuye singathi ibhili ebuye inxele ngoba ibilokunenge esikufunayo lokubile kade singavumelani lakho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT. Amapolisa athi amabhasi amankampani lawezikolo ayavunyelwa ukusebenza nxa elencwadi ezaneleyo ezibalisa ubufakazi bokuthi ngakabani kanye lamaphepha weregistration aqondileyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi amapolisa aphambula izimota ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yezubuko njengalokho okufunwa nguhulumende. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amabhasi lamakombi abhalise kuzubukho kaweneli.
Well, siyananzela ukuthi lapha koBulawayo phakathi kohlupho olukhulu olwendaba ze-transport abantu batshayisa emsebenzini ukuze bayefika ezindlini bahamba nzima lanxa ekuseni bese emsebenzini bahamba nzima ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi amabhasi lamakhomba kozubukho akhanya asemalutshwana abantu banenga kakhulu ayisenelisa ukuthwala abantu. Uhlobo futhi esinanzela olukhulu ukuthi lali imjova ebisikhona ebisithwala abantu ibisenza ukuthi uhlupho lolu lube nganeno ngoba ibisenelisa ukuthi ithwala abantu masinya abantu bagijima befika ezindlini kusakhanya. Kodwa sikhulumane kade singenxa ukuthi imjova lesi leyavalwa lamapolisa alimthoba bayithwala senzima bayibopha sibili kakhulu eminye yakhona la iqinisi senzo okungayisikho amapolisa abegcothana layo iqini ibaleki senza ama accidents eminye yakhona la imthoba amapolisa futhi labo besikeme bengaziphathi kuhle qine sebeshaya ama windscreen ama button stick usifa ama windscreen so ngokunjalo ke sikhuluma kanje yiluhlubo esilalo uzuko amabhasi akhanya lobunzima ukuthi enelise ukuthi athwala abantu ngesikhathi ngokunjalo sokufayele izakhamizi ziyakhala kakhulu zithi uhulumende ufayela ngenele avumele ukuthi le imthova esemthethweni engaregister ivunyelwe ukuthi isebenze ikakhulu besizasi labo bhupta lapha labo thova mbayiwa ama singananzela imthova yonke leyo labo city transit imthova ebinceda sibili kakhulu ukuthi incede uhulumende besofayela ukuthi kanye nesikhathi ngalohlupho abantu abalala avumele nale imthova abantshova ingene kuma-associations ayo basebenze bonke ingazimeli yodwa ngoba engathi izubukho yodwa la imonopoli yezuko segcina into izubukho lawo uyakhulelwa ngabantu ngokunjalo-ke kulobunzima abantu basempilo zosengozini abanye sebevuke ekuseni kakhulu kusamnyama bangakutshaya izigebenga abanye batshayisele abantu abami isikhathi eside ukuze befike endlini bafika sokusebusuku so impilo zabantu sezisengozini ngenxa yohlobo lwe-transport
siyabona njalo ukuthi amapholisa athi wona awaqophanga amabhasi awezikolo lamakampani azimeleyo ungathi lokhu kwenza kube ngcono yini kumbe vele udaba lolu lufuna ukulungiswa
well lokho kwenza umuntu ube ngcono bavele sokulohlupho olukhulu lokuthi besokuphumela lapha enyuzini waphumala emanyuzipepeni kubikwa ukuthi uhlupho osolukhona ukuthi amabhasi awezikolo angathwali abantu amabhasi amakampani angathwali abantu loko besokuhlukuluza abantu kakhulu kodwa nxa sokuyukuthi lamapolisa esitsho ukuthi hhayi lezi zikolo ezilamabhasi zingathwala kwenza impilo yakhona ibe lula kanjalo ngoba bezivele sokulobunzima sibili obukhulu kodwa njalo esikunanzela silamanye amakhombi lawo futhi abethwala abantwana besikolo abehayiwe so engxela ukhona ongokunye obekufisa ukuthi ngakuya amapolisa bayakunanzelela babona ukuthi kulungisisa ukuthi laba bantu abalezimota ezithwala abantu amakhombi kumbe izimota ezihaywa ngabazali ngoba kulezi suku kulokudlangodlanga obukhulu abantu impilo yabantwana zisengozini so abazali kuba lula ukuthi babone kungcono ukuthi bahaye imota kumbe ikhombi ibibathathi bahambise esikole bibalethe amapolisa ngawo umthetho la amapolisa abakunanzela khonokho imoto ezinjalo bazivumele ukuthi zihambe zithwala abantwana kwenzela into yabantwana zingabi sengozini ngoba eqinisweni imumo eze kuhambisa lapho nzima sibili kakhulu
umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba lechronicle lithi kule polisa elilaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokuxotshwa ngumtshayeli wekhombi ngabomo eKwekwe iphephandaba linye lithi njalo uhulumente usethethe amanyathelo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo sokuyisikhathi sembiko yenu
sanibonani sanibonani bazali kunonkalaphela khona likhuluma ijongi elihle bengifisa nje abazali bonke mhlawumbe onesifiso sokuthi nginganakho mhlawumbe ngingafunda ezikolweni abadala abathenga ama-Wi-Fi njengana ama-Wi-Fi esikolo kube nama-Wi-Fi esikolo abantwana bekwazi ukuthi ba-access i-intanethi bayifunde nge-intanethi ngoba othisha abaselalento kuthiwa i-school feeding i-school feeding saphela kudala kube i-new curriculum ka-2015 so sibuye sinake singabazali singakhali futhi ngothisha esithi namhlawumbe kune-strike abantwana intanethi bavula amavidiyo bavuke i-Google bavule yonke indawo bazoyithola information yonke information ikhona ama-syllabus wabakhona futhi akhona futhi nakwi-intanethi badownload i-syllabus bazogadwa i-syllabus 4 or 5 abadala malihlanganisa amakhanda ithenga ama-Wi-Fi abantu abeni bazokwazi ukuthi bafunde kuthi zonke izikolo ezikhona asingalindi uhulumeni akube neminye imizamo mhlawumbe siyenzayo ngiyabonga kuleyo ndawo
studio seven. Kala uthi ukhulumende akathathe inyathelo ngendlela okwenzekayo lapha eGwanda. Amashabini asegcwele kakhulu, asokudale izigebenga, akusahambeki ebusuku. Abantu sebeganyulwa kokuphela, abantu othola bemile bethola amambodlela emalokitshini phakathi lapha, akusakhanyi ukuthi kuyini. Xa kuwukuthi umthetho wokuyovumela khonokho, sesithwele nzima, sicela uncedo sibili kakhulu kule ndawo. Siyakupholisa sibili kodwa hayi sesithwele nzima ngezigebeni ezikhambula abantu ngamabhembe ebusuku la. Indaba zokuthi abantu benza amashabhini athi uyahamba abantu bathola amambodlela bawomisa bakhuluma idoti bayakusetsha benza yonke into.
Andibonani, sanibonani uStudio 7. Sibonga uhlelo lweStudio 7 usinikeza ithuba lokuthi siphawule lapho esingabe sinathi sibona kungathi akuhambi kahle khona. Ibizwe lami nguThembeni, ngibuyesholosho la engibuya khona kodwa ukuhlala ngiseSouth Africa. Isikhalo sami sinye nginesikhalo abantu bakithi kwamthwakazi ukuthi ake bevuke emaqandeni, ngoba into abakhala ngayo ukuthi abantu basemathebeleni bancane wanasemashonaleni. Awusho lutho loko, so sokusisho ukuthi ngoba sibancane sokufanele sihlale sicindezelwe. Asike usidingele sicindezelwe ngoba sibancane, ukuthi sibancane nge-population akusho lutho. Noma kuthi uyayitholotshi kodwa uma kufuneka iy'mele, ifanele iy'mele abantu bakhona beziphilele. Kula sibalo sokuthi ifuna ukuba abantu abangako kufanele ube yizwe kubo. Uma kithi labo basacabanga ukuthi mhlawumbe ukubambana namashona kuzobenzela ukuzobalethela ushintsho, mna ngibona ukuthi basashaya phansi. Ayikho into ezoshintsha, ake kuze uncenge umuntu ekucindezela wona kube wuwe omncangayo. Lo umncenge luthi akucindezele kube kubuya ngemva kwakhe. Hhayi, abantu bakithi please ake bevuke lapho, ake beyeke indaba yokuthi akubanjani, kubanjani, akubanjani wani. Kuzanyiwe yonke le minyaka ewu-40 kanti 41 bekungazanywa lokho, wani bekuzanywa lokho. So please akasicala ngene now nansi MRP iyazama ukuthi abantu sizimele sizibuse, kodwa abantu bakithi bayakhala ngazo ukuthi bafunani. Sebawonakala ukuhlala befuna ukubuswa since isikhathi ufuna uzimele. Noma kuthiwa ngime umuzi wami uwodwa ungaba yizwe lizimele, ulungile, ngizowona mina wami fanele sifunde sizione xolise ukuba mude kuleyo ndawo. Kodwa hhayi, kubuhlungu lokukwenzakala kithi eMathebeleland, nabantu bakhona ngase bevalekile emakhanda, sebehlala njalo befuna loku becela emashoneni ngazo ukuthi babanjani.
Bona sanibona uStudio 7. Ngingalele ebizalwane uThembeni kule tholosho ohlala ngiseGoli. Isicelo sami nje sinye ukuphela ukuthi ngabe abantu siyabona ngendlela eyodwa nje efanayo ukuthi ukuzibusa kubalulekile sokwazi ukwenza indawo yethu ithuthuke. Konke ama-resources soba sinawo siwasebenzisa ukuthi ithuthukise indawo yethu, kodwa umuntu wekwesinye isifunda angeke athuthukise isifundo ngasusa kuwe athathele kukhona ayothuthukisa kubo, esiyeke kulokhu siyibambezela ukuthi kuthiwa kuyabanjani. Sizobambana phela masiphila sisodaphele, kodwa kusho ukuthi asibambanayo siyasibambene nawo amashona lawo asicindezeleyo. Please lo myalezo ngathi ungafika endlebeni zabo.
Umthakazi omuhle mahlabezulu lakithi Mathebelele. Ndingikatsheni lokhuluma ngithi mina phambili le duma ayidume, mhlawumbe sizofika lapho esiya khona.
Studio 7 Bed Bridge lapha bengifuna ukubuza lapha imali le-school fees bathi yona i-400 ngomntwana, i-400 rand. So i-400 rand leyi abantu ziyithola ngapha, ngoba thina siyakwazi i-government yuniversitele ukuthi abantwana babhadale lo nyaka, babhadala maybe next year. So siyamangala kuthi abantu bakhiphe ama-400 rand, iyo isemthethweni yini kumbe asikho? Ngiyabuza Bed Bridge lapha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. izikolo zakwele South Sudan zivulwe ngomvulo ngemva kokuvalwa okomnyaka olenyanga ezimbili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu kwele Mexico izolo ngemva kokudilikelwa libholoho lesitimela. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uthi usesengeza inani leziphepheli ezizakwamukelwa lilizwe lakhe lonyaka lisuka kunkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 okulinani elabekwa ngumnumzana Donald Trump esangumongameli. UBiden uthi uhulumende wakhe uza kwamukela iziphepheli ezedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili 62,500 lonyaka. Uthi njalo ngomnyaka ozayo uza kweza inani leli liye ku-125,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi udaba lwabokuza olwe-immigration luhlupha eMelika njalo lusehlukanisa abantu ngemibono. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into ebongekayo le ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaphuma from amazwe ongelanhlala kahle noma ama drug infested communities esibona njenge south of the border abavela emazwe njenge South America babuya lapha bebalekela zona lezi zinto, so ngithi hayi lokho kuzabanceda. Ngibona futhi ukuthi i-economy eAmerica has been brought up and created and led the world ngendaba ze economics, ngendaba yama foreigners or ama refugees amaningi. Sibona lapha ngihlala khona eOhio in the fall, I think for the esikhathi esidlulileyo umongameli uTrump esembusazweni, abalimi abaningi balahlekelwa izifuyo, the agricultural products anjengama berries lama strawberries ngoba kwakungela abantu abasebenza emasimini to pick up izinto zonalezo. So ukungezelela ama refugees lokho, it brings in a new workforce plus abantu abavela from different countries ukuncedisa yona iAmerica ukuthi ihlale ibe phambili ngoba singakhangela izwe linjenge China, they don't have a problem for population ngoba abantu babo the billion plus, so i workforce yabo is readily available to produce izinto eziningi ukuthi labo babe phambili in terms of technology and economy.
Udaba lwe-immigration luqhubeka luhlupha elizweni. Ubona eluphatha njani uBiden njengoba sibona ukuthi amabandla lama-democracy lama-republicans ehlukene phakathi ngalolu daba?
Into le immigration esiyikhulumayo ekade ikhuluma ngama-presidents from Bill Clinton, George Bush, Obama, lakathesi uJoe Biden, sibona ukuthi in 1986 uRonald Reagan was the last president in America ukufaka yona i-blanket immigration bill eyaletha abantu abaningi ababengenahlala kahle ukuthi babe le privilege to be path to citizenship. So mbona mina kathesi umnumzana Biden ngathiwa sokule obstacle ama senator ngoba siyawona ukuthi ama Republicans lama Democrats bonke bale 50-50 senators. So kulo senator lo ovele West Virginia othwa nguJoe Manchin, siyabona ukuthi ukucabanga kwakhe kungathiwa is more aligning nama Republicans, so yikho kusungathiwa sokuhlupha khona. But mina mbona ngathiwa umnumzana Biden by the fall this year kuyabe sekule immigration bill ele blanket amnesty for ama immigrants amaningi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lisola leMDC ngokupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe kudalele Senate izolo lincedisana lamalunga ezanu PF. Kodwa ibandla leMDC lithi amalunga alo awesifazana iwo avotelela inguquko ngoba iyawathuthukisa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.